Evangeli elalotshwa ngumakho. Umakho isahluko sokuqala. Nanku ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu. Njengokulotshiweyo kumprofethi Isaya ukuthi,
Khangela, ngiyasithuma isithunywa sami phambi kwakho esiza kulungisa indlela yakho. Ilizwi lomemezayo enkangala lithi, lungisani indlela yenkosi. Kondisani indledlana zayo.
Kwafika uJohane umbhabhathizi enkangala, etshumayela ubhabhathizo lokuphenduka, kube ukuthethelelwa kwezono. Kwaphumela kuye ilizwe lonke laseJudiya labo bonke abaseJerusalema. Babhabhathizwa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. UJohane wayembethe ingubo yoboya bekamela, elozwezwe okhalweni lwakhe. Wayesidla intethe lenyosi zegama, wachumayela esithi,
Olamandla kulami uyeza emva kwami, kangifanele ukukhothama ngithukulule imichilo yamanyathelo akhe. Mina ngilibhabhathize ngamanzi, kodwa yena uza kulibhabhathiza ngomoya ongcwele.
Ngalezo nsuku kwafika uJesu evela eNazaretha elaseGalile. Wabhabhathizwa nguJohane eJordani, wanela ukukhuphuka emanzini. Wabona izulu liqhekezeka, lomoya kungathi lijuba wehlela phezu kwakhe. Kwezwakala ilizwi livela ezulwini lathi,
Wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe.
Masinyane umoya wamqhubela enkangala. Wayekhona enkangala insuku ezingamachumi amane elingwa nguSathane. Wayendawonye lezilo, izithunywa zamkhonza. Emva kokubotshwa kukaJohane, uJesu wafika eGalile etshumayela ivangeli likaNkulunkulu wathi,
Isikhathi sesiphelele, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani likholwe ivangeli.
Kwathi uJesu ihamba ngasolwandle lwaseGalile, wabona uSimoni lo-Andrea umfowabo kaSimoni bephosa imbule olwandle, ngoba babengabagoli benhlanzi. UJesu wathi kubo,
Ngilandelani, ngiza kulenza libe ngabagoli babantu.
Masinyane bachiya amambule abo bamlandela. Eseqhubeke ingcosana wabona uJakobe indodana kaZebhediya loJohane umfowabo besemkolweni belungisa amambule abo. Wababiza masinyane, bachiya uyise uZebhediya emkolweni lezisebenzi, basuka bamlandela. Bangena eKhaphenawume. Kwathi masinyane ngeSabatha wangena esinagogeni wafundisa. Abantu bamangala ngokufundisa kwakhe, ngoba wabafundisa njengolamandla kungenje ngababhali. Kwakukhona esinagogeni labo umuntu owayelomoya omubi, wamemeza wathi,
Silani lawe Jesu waseNazaretha, uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu.
UJesu wamkhuza wathi,
Thula, uphume kuye.
Umoya omubi emhlukuluzi, ekhala ngelizwi elikhulu, waphuma kuye. Bamangala bonke baze babuzana bathi,
Kuyini lokhu? Yikufundisa okutsha?
Ngoba ngamandla ulaya labo moya ababi bamlalele.
Lwahle lwanda udumo lwakhe kulo lonke ilizwe laseGalili. Sebephumile esinagogeni bangena masinyane endlini kaSimoni lo-Andrea belo Jakobe lo Johane. Uninazala kaSimoni wayelele elomkhuhlane. Bahle bamtshela ngaye, waya kuye. Wambamba ngesandla wamlulamisa. Umkhuhlane wamyekela, wabasebenzela. Sekuhlwile, ilanga selitshonile. Baletha kuye bonke abagulayo lababengenwe ngomoya ababi. Umuzi wonke wawubuthene ngasemnyango. Wasilisa abanengi ababegula izifo ngezifo. Wakhupha omoya ababi abanengi. kavumelanga omoya ababi ukuthi bakhulume ngoba babemazi. Ekuseni kusesemnyama kakhulu, wavuka waphuma waya endaweni eyinkangala wakhuleka khona. USimoni lababelaye bamdinga, sebemfumene bathi kuye,
bonke bayakufuna.
Wathi kubo,
asiye kwezinye indawo emzini eseduze ukuze ngichumayelela khona ngoba ngiphumele lokho.
Wahamba echumayela emasinagogeni abo kulolonke elaseGalili ekhupha omoya ababi. Kwafika kuye umuntu olobulephero, waguqa ngamadolo phambi kwakhe emncenga esithi kuye,
aluba uthanda ungangihlambulula.
UJesu wamhawukela, welula isandla sakhe wamthinta wathi,
ngiyathanda, hlambuluka.
Bahle basuka ubulephero kuye, wahlambuluka, wamlayisisa, wamyekela wahamba esithi kuye,
khangela, ungatsheli muntu kodwa hamba uziveze kumpriest, unikele okokuhlanjulula kwakho lokho okwalayelwa nguMose, kube yibufakazi ebantwini.
Kodwa yena esephumile waqala ukuchumayela kakhulu, wayandisa leyo ndaba kwaze kwathi uJesu kabesaba lakho ukungena emzini obala, kodwa wayengaphandle endaweni eziyinkangala. Beza kuye bevela inxa zonke